ngize eWashington ngivacation babuthube ngivakatshele abangani bami la.
So uhamba njani? Uhamba kuhle?
Hayi, uhamba kahle. Uhamba kahle kakhulu.
Aha. So sizokuthi ke uvela eBiltani. EBiltani wenzani khonale?
Ye, eBiltani ngisebenza labantwana like phansi kwe-social service, kwesinye isikhathi le-youth justice.
Ye, zibabo senzani khonapho labantwana?
Senza ama inhlelo zokuvikela abantwana ukuthi bangaziboni besenza amacala kumbe bebotshwa.
Singathi ke kulabantwana beZimbabwe yini ojala ukubabona khonapho inhlelo ezinjalo?
Ye, bakhona kodwa ke hayi kakhulu. Abantwana engilokubabona kakhulu abamnyama, kakhulu ngabe Caribbean Island or maybe engathi ngama British abazalelwe khona le-Britain, yibaba ngathi baba baningi kakhulu.
Maso sikhangeleke okwenzakala ekhaya, ukubona njani okwenzakala ekhaya khona?
Okwenzakala ekhaya kubuhlungu babudube ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi ngoba thina sisemazweni hayi asikungeni lokhu njalo ngakusi-affect. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba silezihlobo zethu nxa zilambile lathi kusho ukuthi ngapha kuyadonsa nasesikhwameni, nxa zikhala lathi futhi sikhala labo. Kubuhlungu kakhulu babudube, angazi ukuthi kungenziwani ukuthi siphume kuleyo situation.
Siyabona njalo ukuthi nxa usebenza emazweni lapha kuyasetshenzwa babambambo. Akutshela abantu sekuthi kusetshenzwa kangakanani?
Kuyasetshenzwa babudube, kakudlalwa. Uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ukuze la ube lokuyimali okweneleyo or ukwazi ukuthi ubhadale izinto ozifunayo or uphile impilo oyifunayo nje, njengoba la maybe ngitravelile kanje ukwazi la wenza into ozithandayo. Abanye senza imisebenzi emibili, abanye benza imisebenzi emithathu. Kukhona labanye abahola kahle imali, othola ukuthi vele uyabe esebenza umsebenzi oyi-one. Kodwa-ke kona kuyasetshenzwa. Kwenye isikhathi uyamangala, uthola ukuthi umuntu ungudokotela or uyi-professional leyana ukuthi sithi hayi ngabantu abale mali, kodwa uthola ukuthi ngama-weekend wenza eminye imisebenzi ngaphandle kwale awenza. Kwenye isikhathi uthola ukuthi uqhatshwe yi-agency njengemisebenzi leyo okukhangela abantu, uthola ukuthi maybe angazi singathi bale-disability, ama-learning disability, siyayenza nke imisebenzi le ukuze sigcwalise isikhwama zethu out of work or after work or in our spare time.
Singathi wena ngokubona kwakho kuyini ongakutshela abantu beZimbabwe ngesimo abakiso sona lani-ke elihlala ngapha emazweni?
Into engingayitsho kubo ukuthi ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi bayakholwa kakhulu, ngabaqhubeke ngokukholwa lokuthandaza. Omunye umuntu angathi sokwehlula into zokuthandaza lona, kodwa-ke mina ngithi kubo keep on, hold on, kuzadlula ngoba ongaphili uyahlula. Ngesintu uyazi babudube kithi bathi ongaphili uyahlula, ongayizwa isikhala kakhulu ingungu kusho ukuthi sizadabuka, uzafika emaphethelweni. Njengoba sibone lokhu kwenza ngo-2017, konke sasingacabanga ukuthi ukhulu bangamkhipha, waphuma. Kusho ukuthi kuyakhanya ukuthi ayikho into emhlabeni engenzekiyo, konke kuyenzeka, kodwa-ke uNkulunkulu lesikhathi sakhe sokuthi kwenzeke.
Singathi-ke eBiltani babambambo uhlala ngapha ngakhona?
Yes.
Imhlanganiso yakho?
EBiltani ngise-Elithi. Yes, Elithi is about 190 miles north of London. Ye iduze laseManchester, leLiverpool, leSheffield. Ibhanti lelana kuthiwa yi-North West lona liyana nje.
Hayi, sibonge kakhulu ke mbabo.
Hayi, ngibonge kakhulu ukuthi lengihoste babudubele ukuthi limphathe kahle kakhulu ema-studios. Ngithanda ukuthi ngi-encourage abantu bakithi ukuthi ungazibona lapha eWashington ungafikanga e-studio 7. Hayi, uyabe ungafikanga e-Washington. Mbonge kakhulu baba.
Thank you so much, siyabonga kakhulu baba.
Hayi, kulungile baba.